Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 Mfufu 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama chance ukuthi ukhetho luzajonjwa makhulu kakhulu. Njalo izeki singakhangela kathi izizalo zeZimbabwe azila engathi information eqondileyo ngokwenzakalayo.
Izakhamizi zedolobho leHarare zithi zona azikazwisisi uhlelo oseluqalwe nguhulumende lokubhalisa abantu kuluhlu lwamabizo abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe izolo uguqule idale lakhe labaphathintambo ele cabinet wabuyisela abaphathintambo abalichumi. Umsakazo wakho Studio 7 ususungule uhlelo lokwazisa lina balaleli indawo okumele liyebhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi eziningi zedolobho leHarare zithi azikazwisisi uhlelo oseluqalwe nguhulumende lokubhalisa abantu kuluhlu lwamabizo abantu abalungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina ye-BVR. UGibson Bebe owethekelele indawo zokubhalisa eHarare usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isakhamuzi semzini weHighfield eHarare unkosazana Milo Maphosa uthi yena uhlelo lo-BVR luzaba inkinga emphakathini ngoba inengi lingazwisisi kahle kahle ukuthi abe-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bakwenza njani njalo ngayiphi injongo.
Ukuba lula kwangona kuzakhanyanisi ekuqaliseni iZEC layo layikuthatha uhlelo lolo ngendlela yokuthi singathi ngabantu abafuna ukuthi luphumelele xa sikhangela ukuthi indaba yokhetho lomongameli next year njalo abantu bayikho beqala ukurejista ukuthi bazakuda khathesi.
Osakhulayo unkosakazi Maphosa wengeze wathi uZulu kasathembi iZEC-i le ekhokelwa ngunkosikazi Rita Makarau, ngakho ke abantu bengazisi uhlelo lolu bazahlala besithi ngolwezanu PF bese bezijethezela kachana lalo. Inkulumo le igcizelelwe ingcitshi yezombusazwe umnumzana Epson Ncube, yena othe uMakarau wehlulekile ukufundisa abantu ngaleli hlelo njalo wazivezela ukuba ungumuntu wezanu PF kudala osekubangela ukuthi uZulu angakholwa kunhlelo zeZEC.
Nikumzekeliso ngoRita Makarau omele izanu PF wake njalo wakhethwa ngumgabe ukuba ngu-MP ongela constituency. Ama-chance okuthi lolu khetho luzajonjwa makhulu kakhulu. Njalo izeki singakhangela kathi izizalo zeZimbabwe azila engathi information eqondileyo ngokwenzakalayo.
Uncube wengeze wathi yena isikhathi okufuze abantu babhalise njalo bafunde ngalolu hlelo sincinyane okokuthi iningi lizakhalakhala okuzabangela ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luphele ngokukhonona phakathi kwamabandla azadibana.
Njalo izeki singakhangela kathi izizalo zeZimbabwe azila engathi information eqondileyo ngokwenzakalayo voter registration abantu kabakwazi ukuthi kwenzakalani engithemba lokuthi kwephula umthetho wesekelo zombuso ukuthi uhulumende ulomlando wokuthi abantu babekwazi izinto ezifanaze nalezo.
Osakhulayo umnumzana Thembani Khumalo uveze ukuthi uhlelo lwe-BVR luphethwe ngendlela engayisiyo ethi yikho iZEC ingathenjwa ngabantu abaningi ngoba abantu kabazi lutho ngalolu hlelo.
Mina ngisanda kuregista embari awuzange uthathe isikhathi eside kakhulu, mina uthethe kubo 20 minutes kwingxa yokuthi mina amaphepha ami wonke ebekwanele. Udubo kuphela ukuthi abantu iningi labantu alazi ngalolu hlelo, abantu abakwazi ukuthi kufunakalani njalo ukuthatha isikhathi esinganani njalo ukwenzelangaphi. izeki le government ngaba thethe isikhathi sabo kumbe kubo 4-5 months befundisa abantu ukungakabi lokubhalisa.
Unkosazana Sithandazile Moyo uthi yena akakabhalisi njalo kazi indawo ezibhaliswa kuyizo. Uphinde wathi ulwazi ngalezi ndawo alukho ebantwini ngalolu daba ngenxa yokuthi izeki yona yehluleka ukukhuthala emsebenzini wokufundisa abantu ngalolu hlelo.
Na but I think vele kumele befundise more, befundise abantu more on this VR thing. Because abantu abaningi vele abazwisisi, because abanye la namuhla lokho becabanga ukuthi isithupha lezane zamazinge asisebenzi, but those guys aren't clear, but siyasebenza, but there are other people abanye lalo lolu lwazi.
Uhulumende usesibalisele uhlelo lwe-BVR eziqintini zonke zelizwe leZimbabwe, lokho okuzakwenza ukuthi abantu benelise ukuvotela eduze lalapho abahlala khona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara. Manicaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavanu. Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South. Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West. Mashonaland East, Mudzi North, West and South. Mutoko, East, North and South. Uzumba, Maramba Fungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West. Mashingo, Chirezi, East, West, South and North. Mwenezi, East and West, Chivi, South. Matabeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South. Matabeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane. Nsiza, Nsiza, North and South. Nkabazwe, Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu. Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Ngameli Robert Mugabe izolo uguqule idale lakhe labaphathi ntambo i-cabinet, wabuyisela abaphathi ntambo abalichumi, wafaka abayisificamunwembili abatsha, wasexotsha abathathu. Okuchiye izalwane zeZimbabwe zingajabulanga ngenyathelo leli, zisithi alilethi nguquko ekuqedeni ubunzima obubhekane lelizwe. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abasuswe ezikhundleni abakade bekuzo besiwa kwezinye ngumnumzana Ignatius Chombo osebona ngezemali, umnumzana Patrick Chinamasa osebona ngezebulenjini, umnumzana Holter Muzembi osebona ngezobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Obethi Sibanda osebona ngendaba zasekhaya, umnumzana Simbarashe Mumengwegwi osengezokutshala imali, umnumzana Patrick Shuwao osebona ngezemisebenzi yelizwe, umnumzana Simon Khaya Moyo osebona ngezokwethulwa kwemibiko, lomnumzana Christopher Mushowe osezabona ngokutholisa abafundi imali yesikolo. Abatsha abangenileyo ngumnumzana Edgar Mbwembwe osebona ngezokwethekelelwa kwelizwe, umnumzana Happyton Bonyongwe osekwezemithetho, umnumzana Kane Mathema osebona ngezabalwa impi yenkululeko, unkosikazi Chiratitso Mabuwa ungene kwezabatsha, unkosikazi Thokozile Mathuthu usengusibalu khulu eMathebeleland North, eMashonaland Central kungene umnumzana Webster Shamu, kuthi eMashwingo kungene umnumzana Paul Chimetsa. Abaphunyisiweyo ngunkosikazi Priska Mufumira, umnumzana Feba Chidarikire, lo umnumzana Chinga Dube, lo msekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa, osethathelwe isikhundla sokuba umphathintambo wezemithetho. Abalwa impi yenkululeko basole kakhulu ukukhitshwa kukaChinga, bethi kubuyisela muva inhlelo akade eseziqalile ezibalisa ibhili yabalwa impi yenkululeko lokuhlolwa kwabo kutsha ukuthi bangene njalo kuhlelo lokugcinwa nguhulumende, abanye babo bengayanga lokuya empini. Unobhala jikelele weZipra Veterans Association umnumzana Petro Sibanda uthe kathokozi ngokuxotshwa kukaDube ngoba kukhombisa ukuba udaba lwabo luyahlala lungalungiswanga.
Akusithabisi ukumiswa kukamnumzana uChinga umsebenzi ngoba ziningi inhlelo bese sixoxe laye ezokuphathisa ama-veterans lemuli zabo kanye lelizwe jikelele. Okwamanje besikhayele ukuthi alungisise i-veterans bill ukuze sigoqele abanye bethu abangazange bavetwe. Badlula 30,000 abantu abazabangena ehlelweni. Sikhuluma kunje abanye bakhona phakathi kwelizwe, abanye bangaphandle kwelizwe.
Osakhulayo uThando Gwinji usole kakhulu umphathintambo unkosazana Chiratitso Mabuwa, ethi ukhulile njalo izifiso zabo zihlukile, ethi bafuna ukuzimela ngabe kufakwe umuntu onguntanga ozazwisisa indinyeko zabo.
Amphathekanga kuhle nge-reshuffle e-cabinet ebekhona ngani ngoba basibekele umama omdala ukuthi amele ama-youth, and njengoba sazi thina izifiso zethu ontanga besentury le esiphila kuyo zihlukile kakhulu kulezifiso ababelazo ngesikhathi bona besakhula. So bekungaba kuhle ukuthi lathi sizimele njengama-youth, ukuzimela kwethu kuyikuba lo muntu onguntanga ophezulu esikhundleni sona lesane eseMinistry of Youth. Njalo okunye okungamphathanga kuhle nge-reshuffle yikuthi omama bekho.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe inguquko ekhona ayilethi nzuzo, omele aphume ngumongameli.
Intsha abantu izikhundla akulanto entsha esingayikhangelela kureshuffle leyo. AmaZimbabwean kazimisele kureshuffle yena umgabe kadesha ereshuffle abantu since 1980. Kakuphume yena sibone omunye ozangena efake i-cabinet engasozi reshuffle every 2 years se-reshuffle kaphume kungene umuntu ozakhokhela ilizwe ngokuqonda.
Iningi lenkokheli zihlalele evalweni ukuba ukuxotshwa lokuguqulwa kwezikhundla kungaqhubekela phambili. Iningi labantu lijabulele ukwemuka kukamsekeli kamongameli u-Emerson Mnangagwa isikhundla sokuba ngumphathintambo wezemithetho, bethi ubesezitshela kakhulu etshengisa ukuba usefuna ukubusa kumbe ukuvukela umbuso okhona. Abanye ngabakade bebona engathi ulakho ukukhitshwa lasesikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Uzulu obhalisela ukuvota emangweni weGwanda uthi uhlelo lokubhalisa abazabalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo lwabe Commission yeZimbabwe Electoral Commission iZEC kusetshenziswa imitshina yeBVR oliqalise lamhlanje luqutshwa kakuhle. Okunenga sikuzweni kuvusisizwe Mkhwananzi eseGwanda.
Abaqoqele Studio 7 lamhlanje beqeda ukubhalisa ukuvota ngohlelo olutsha olwe-biometric voter registration ema-ofisini awe-Thuli Building, bathi babhalise kungelahlupho njalo sebekhangelele ukuthi bavote. Osakhulayo uKaysi Tanaka Majoni oleminyaka yokuzala elitshumi lasitshiyagalolunye 19 obesanda kuqeda ukubhalisa uthi selimphuzele ilanga lokuvota.
Kaysi Tanaka Majoni hlala eGwanda eVumbachigwa 9 N24 Maganga. I'm a first time voter and voter okokuqala for the first time, and sabe sa register kuma Gwanda offices. Sithe sifika laphana zafika zalayina besibaningi. Then if nxa ungela affidavit ubuhamba kwenye line wakubhalela affidavit then wangabhalela line suhamba susiya kefila amafomu kulo bhuta de ncedisa abanye ukufila amafomu abangakwanisiyo and then sasuka khonapho iprocess yakhona ibi very fast ngoba ubhuta wakhona ubenciza 2 people at the same time but umtade slow ngu-commissioner of arts cause mbona ngani ngibule problem angikwazi but ube ngani slow ngiyadenza slow but ubhutana ube fast then
umnumzana Edward Ndlovu obesuke evumba ngomunye wababhalise lamhlanje esinye isakhamuzi seGwanda umnumzana kukhanya kwenkosi Mkandla laye uthi sebhalisile njalo semelele ukuthi ayevota
ukhanya kwenkosi Theophilus Zinti Mkandla ngihlala khonapha eGwanda ku number 2 St Christopher's Place Lolly Street mina ngezwa ngohlelo lokuregister ebandleni langakithi angisoze ngiliqambe kodwa ikho lapho ngizwa khona ngohlelo lolu ngazoke register ehofisi lika registrar eGwanda ukuthiwa kusezithupheni ngizimisele kakhulu ikho waba wabunye wabaqala ukuregister ngizimisele kakhulu ukuyavota enxa ukuthi kukhona okunye okuthile ngifunayo ngevoti yami.
Iningi lalabo ababhalisileyo bakhanya bengabantu abadala njalo kungabesilisa abesifazana balutshwane kakhulu. Unkosazana Monalisa Nkala usebenza lenhlanganiso yabomama edolobheni leGwanda njalo uveze imbono yakhe ngodaba lokubhalisa ukuvota.
Ebantwini phakathi la abantu abangabikwazi ngayo kangako abantu bahle basabele khatshana indaba yamaruma zakhona ngama documents afunakalayo ofisini and okunye lapha eGwanda iproblem ukuthi asila mavota educators abaningi abantu yokuthanga khona ngumlandi wonke umuntu ukuthi atshele umakhelwane nge-BVR but then amboni ukuthi labantu abayenza khona okho sesele number yabantu abalutshwane abanjani abahamba khona ngale siyaregister.
Unkosazana Sichasiselo Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust njalo baqhube umhlangano labomama abasakhulayo bekhuluma ngodaba lokubhalisa ukuvota. Uthi iningi labomama abasakhulayo liyesaba ukuphatheka kwezokuvota ngenxa yodlakela oluvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho. Uhlelo lokubhalisa kuvota seluqalile ukubhoda ngeziqinti njalo kwathethi isisebenze komishina ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission iZEC zibikwa zisabelele eziqintini eziningi zelizwe okugoqela iseduzane leGwanda ezifana leinsiza lasemzingwane. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Hello lwe live talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olo the connection siqoqa ngohlelo lwe biometric voter registration osolukhuphulwe yiCommission yeZimbabwe Electoral Commission. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya umnumzana Raila Odinga usephumile ukhetho osoluphindwa ngolokudinga umongameli walelo lizwe. U-Odinga uthi uthetheleli nyathelo ngoba lokho ingekho inguquko ayidingayo ku-commission ebona ngezokhetho yokukhitshwa kwezinye iziphathamandla lemichina elakho ukubangela impumela yinye leyo khetho efana lokhetho lwakuqala okunqobe khona umongameli Uhuru Kenyatta. Abantu baseLiberia bayavota lamhlanje bedinga umongameli omutsha ozathatha isikhundla sikankosikazi Ellen Johnson Sirleaf osechiya ngemva kokubusa okwamahlandla amabili eminyaka eyisithupha.
I
Ingcweti kwezomnotho welizwe zithi ukuguqulwa kwedalela abaphathi ntambo ikhabhinethi okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe akusoze kuphathise ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. Umnumzana Patrick Chinamasa obe ngumphathi ntambo wezemali ususiwe kuleso sikhundla kwafakwa umnumzana Ignatius Chombo. Abanye abaphathi ntambo abalengatsha eziphathelane lezomnotho welizwe babalisa umnumzana Edgar Mbwembwe ophiwe isikhundla sezokwethekelelwa kwelizwe lonkosikazi Jiraditso Mabuwa osebona ngokuthuthukisa amabhizimusi abensundu. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda uthi amalunga edaleleli kawasoze aphathise ngalutho ngoba abanye bakhona bengakaze benze umsebenzi ofanayo.
Akula nto etshintshileyo yosedi kuzaba wesa ikakhulu mina ngikhangele imakakhulu ama-ministries amabili a-very important kimi nxa ngazana la ngikhangela sibonathe kuthethwe abantu abavele sebesaziwa belama abanye bakhona balama akumele ukuthi uvele necala njengoba umpofu athathwe ayefakwa ku-minister of home affairs kutho ukuthi kuqhubekisa i-perpetuator i-corruption ngoba kambona ama-dockets kampofu lawa akade elawo esezaqhutshekela phambili ukuthi abotshwe so kumelana le-rule of law khona okwenzakalayo bese kuthi okwesibili kuthathwa uminister uChombo afakwe ku-finance ulula-ke laphana umgabo wenzela ukuthi ukuthi njalo nomuntu wakhe okuthi uzabe emtshele ukuthi ayenzeni acuphe nje imali benze okufuna enze nje benze umathanda ngemali yelizwe. So akulanto eshintshayo actually izwe lizafa wesi.
Obengumphathi ntambo enhlalakahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube uthi ukubunjwa kwedaleleli kubangelwe ukungahambi kahle kwezomnotho welizwe.
Economy yethu imibi kakhulu yiyo ebangela into zonke lezo zikola zenzakala. Economy yethu ngayiqinile ilungile konke hayi akulanto abona amadoda uma unendlala baze bahlale behlephane nje behlephane kodwa inzwe lithi i-economy iyangaqondanga isiphethe mibi ingathi nje konke ikhona abasanisize lawo njeokunye le minye indlela yesiphatha nga-economy yethu yibo kwezinye kube nehlupho zonke ezesilazo.
Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi udubo olube khona ekukhetheni abaphathi ntambo yokuthi kusetshenziswe ezombusazwe kungakhathalekile lokuthi bayenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe.
Singabakhangeli ukuthi ikhabhinethi izavuselela umnotho welizwe, asiqaleni sikhangele injongo yayo. Injongo yayo okokuqala bekuyukuthi abantu beZimbabwe bangakhangeli uhlupho lwezomnotho nokuhlupheka kwezimali okukhona, bakhangele ukulwa kwabo bakwenza ngani kuyindaba esekhubini kanti hhayi i-strategy nje ukuthi abantu bezimbabwe bazihluphe ngokuthi heyi bayalwa abantu labana bayareshafta abanjani abamotshela isikhathi sabo. Okwesibili yinjongo ka-Grace Mugabe yokuthi akhiphe labo abone ukuthi basekela umnangako bamkhiphe umnangako bamthuthe nje insiba asale njengenkukhu engasafanisi lokuphapha ngibona ngani kuleyo njongo zabo ayenelisile. Kodwa injongo yokuthi nxa bekhangele kwezomnotho yelizwe hantshi kabayenzanga lutho.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi iningi labakhethiweyo kalazi umsebenzi okuza kwenza umnotho welizwe uqhubeke ulokhu usiya nganxele.
Ama-ministers omphathi ntambo wonke laba esingathi ngesikhiwa i-dead hoops vele akulanto abayenzayo etshengisayo ukuthi bayakwanisa ukuvuselwa uChombo kazakabe le business. Umuntu lowana evele ethatha nje ama-stand ethathela ama-councillors lama-local authorities kakutshengisa loba ngayofaka umpofu kade ungasize ngincede lutho ngoba vele khathesi sesikhangelela thina ama-technocrats uhulumende omutsha abaye bethatha abantu ababe bengumangameli woma singathi khona ama-blue chip companies ama-companies aku-stock exchange avele ephumelela laba ama-politicians akhona la i-cabinet lay gayila experience.
Umnumzana Chinamasa ungapha kwele Melika lapho angene imihlangano ye-IMF okuyikho azwe ukuthi kasenguye umphathi ntambo wezemali. Idolobho lakoBulawayo izolo liqale ukufaka amabhakane amatsha emigwaqweni kulandela iziqondiso ezintsha zenhlanganiso yomanyano wamazwe wangezansi yezwekazi le-Afrika eSADC. UMathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abatshayeli bedolobheni lakoBulawayo bayawamukela amabhakane aleziqondiso ezintsha zokutshayela emigwaqweni, kodwa bakhala ngokuthi abakayojayeli njalo lokhu sokusipha amapholisa ithuba lokubahlukumeza. Amapholisa eZimbabwe adume ngokuhlukumeza abatshayeli befuna imali yefayini khonapho khonapho kumbe ukufumbathiswa. Ekhuluma leStudio 7, umtshayeli wetaxi phakathi kwedolobho lakoBulawayo, uMnumzana Phineas Sibanda, uthi lokhu sokubathwalise nzima kakhulu ngoba amapholisa ayesebacathamela.
Uyesithe sivuka phela lamhlanje kuseni, uthi uthiyathi ufungene edrobheni ubone nanso i-stop sign. Lamapholisa azicathamela ke khonapho. Ngoba akula indlela esingayenza, lokhu bekuvanti bevele bengakwazi. Ngabe into le yinto ekade vele ihlelekile, kubona kade beza kutshena abantu kulesikhathi ukuthi kule nto enje kulohlelo olunje olwenzakalayo. Khathe sebaqala uhlelo lwabo, sebeze baqeda, befaka la masayini akhona endaweni ezinye ezingenziyo ukuthi kubhale giveaway, kubhale stop. Umgwaqo bani olemthetho enjalo?
Omunye njalo umtshayeli wetaxi uMnumzana Makhomoyo ugcuzelele ukuthi yena bekungcono ukuthi baqale ngokubhala phansi emigwaqweni kulokuthi bamise amabhakane angabonakali kuhle.
Bayahlanga abantu bekunazeka nabamanisipalati. Ngathi phansi kubhalwe i-stop giveaway, laphana sebefake i-stop sign, umuntu uzabonani wonapho? Into azayibona kuyini? And kungakanotisi okayibona even ngaphi la ngaphandle kuyaqala kubanika abantu inotisi khona uzayenza kungama-stop sign.
Umansipala wakoBulawayo ulokhe engakaphenduli imibuzo ye-Studio 7 ukuthi aveze ukuthi uhlelo lokuguqula amabhakane aleziqondiso ezintsha lulendleko yemalini. Ensukwini ezisanda kwedlula abohlangothi olubona ngokutshayela ngonanzolelo emigwaqweni olwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe baxwayise uZulu ukuthi afunde iziqondiso zemigwaqo ezintsha lezi ukuze azivikele engozini. Izikolo ezifundisa ukutshayela lazo seziqalile ukufundisa zilandela amabhakane aleziqondiso lezi. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Ilizwe leMelika lithi lizaqhubekela phambili lizamukela iziphepheli. Ngomnyaka ozayo, ilizwe leli lithi lizakwamukela iziphepheli eziyinkulungwane ezinelanhlanu, 45,000, ezivela kuzwekazi le-Africa, kuzwekazi le-East Asia, kwele-Europe le-Central Asia, e-Latin America le-Caribbean Islands, lendaweni ze-East kanye le-South Asia. Inani leli liphansi kakhulu lalokho okuyake kwenziwe lilizwe leMelika. Lokhu kungenxa yezizathu ezilandelayo. Kumele kuvikelwe izizalwane zeMelika. Kumele uhulumende ahlolisise kakhulu abantu ababuya kweleMelika. Njalo kulabantu abaningi abamelele ukuthi bakhulumisane lohlangothi lukahulumende ole-Department of Homeland Security ngokubuza lapha kweleMelika. Kusukela ngomnyaka ka-1975, uhulumende weMelika sowamukela iziphepheli eziyizigidi ezintathu, 3 million. Loba nje inani labantu elizangena elizweni selehlile, ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lisamukela iziphepheli ezithwaliswe nzima emazweni azo. Ezinye zibhekane lokubandlululwa kuthi abanye abantu ababaleka emazweni abo babhekane lokukhahlanyezwa ngenxa yezombusazwe lobuhlobo obujane labanye abantu. Ukwemukelwa kweziphepheli kungokunye okokunengi okwenziwa lilizwe leMelika. Ilizwe leli linika imali kunhlelo zabahlukunyeziweyo okwedlula wonke amazwe emhlabeni wonke jikelele. Ngomnyaka ophelileyo, ilizwe leMelika linike abaqhuba inhlelo zabahlukunyeziweyo amabhiliyoni ayisikhombisa amadola, $7 billion. Lonyaka ilizwe leli selethulele abafuna uncedo kwele-Syria phose isigidi lengxenye yamadola, $1.4 million, laphinda lanika abantu ababhekane lohlupho kwele-Iraq amakhulu amahlanu lamajuma esitshiyangalombili lanye, $581 million. Elemelika seliphinde lanika amazwe abhekane lendlala eyesabekayo amabhiliyoni amabili lengxenye, $2.5 billion, njalo lezigidi ezedlula kancane ikhulu, $104 million, iyokunceda abantu bakwele Bema ababalekela iNketabetshabi.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.